Esabelweni semathebeleleni North kunqobe ababili phakathi kwezihlalo ezilithumi lantathu kwabakade bekhankasela ukumela izigaba edalele parliamente kwathi elizweni lonke kwanqoba abangamathumi amabili lanye phakathi kwezihlalo ezingamakhulu amabili lengxenye 220 omunye wabanqobileyo esihlalweni senkayi North emathebeleleni North njalo engumphathi ntambo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kuhulumende unkosikazi Sethembiso uthi ulokudana ngoba abesifazana basahanjiswa nyovane.
Ngiyadana kakhulu ukuthi lokho sibuyele emuva sihamba nyovane abanye besiya phambili. Khathesi ngikhuluma so out of 220 ama-seats akhona eZimbabwe kumaneje ukuthi kungene omama abayi-21 kuphela. Emat North singene sibabili thina sasikhangelele ukuthi sibe ngu-4.
Umbono kankosikazi Nyoni usekelwe ngunkosikazi Senqobizitha Nyathi owenhlanganiso ye-Betterman Foundation othi phezu kwembadalo ephezulu eyokuncintisa kukhetho abesifazana bancindezelwa ngobulili babo njalo labadala kabadedeli abatsha.
Bakhala njalo nge-quota system ukuthi nxa sebekumaphathi lapha uza bokutholakala ukuthi bona ukuthi bafieldwe njengama-players like their male counterparts. Kuba nzima ngoba bona uyeza kuthiwa linantsho lile quota system.
Unkosikazi Sandra Gama owenhlanganiso ye-Girls Tab uthi akufuzanga amabandla eyame kulokhu.
A few months back when the musician Usendra Ndebele decided to contest ku council Kobulawayo, you know, the attacks that she was getting, the gender disinformation that was being targeted at her, it was really so bad. So such things, they really put off other women ababe aspire ukuthi labo bethi have an active political life.
Osanda kukhethwa ukuthi abe lilunga le-Senate emele iMathebeleleni North ekubandla le-Citizens Coalition for Change. Umnumzana Joel Gabuza laye uthi iphutha bayalibona.
Ngona ngathi singazama nje lapha nxa sesikhethana sibe lendlela zokuthi sifake nje inani elithize kumbe iziqondiso ezithize eziza kwenza ukuthi omama bebe besukumele phezulu beye phambili ukuthi bengene ezikhundleni.
Kodwa umgcini sihlalo weMathebeleleni North kubandla leZANU PF njalo engumphathi ntambo kuhulumende kulesi sabelo umnumzana Richard Moyo uthi okunye okubangela ukuba inani labesifazane liqhubeka lisehla yokwesaba kwabo ukuncintisana labesilisa.
I think nxa ukuthi ama-parties lawa engavumela nto kube lamanye ama-seats abe reserve omama akhontestana omama bodwa lanxa ekhona le women's quota ngibona ngani kungancedisa kakhulu.
Unkosikazi Nyoni wengeze wathi ngobuncitshi babo laba kufuze njalo befakwe kuma-economic programs ukuze bethole imali zokubhalisa e-nomination court kukhetho oluzayo sebephatheka kwezamabhizimusi.
So way forward akube nilama-policies aqinileyo kube ne-political will evela emaphathini atshiyeneyo.
Kukhetho olusanda kwedlula abancintise edalele parliamente bebekhokha imali engamadola ayinkulungwane $1,000 okubangele ukuthi abaningi behluleke ukungena. Inhlanganiso ye-Women for Leadership and Political Excellence ithi inani labanqobileyo laba kalihambelani lokwalotshwa yi-SADC Declaration on Gender and Development eyaphawula ukuba kuzihlalo lezi ezingamathumi amathathu ekhulwini 30% zizanikezwa abesifazane kumazwe abo. Kodwa kweleZimbabwe inani leli limela kuchumi okubalela ngitsho labamele uZulu kumakhansila. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.